abesifazane bakhuthazwe njalo ukuba base uhulumende idale lephalamende kanye labamabandla ezombusazwe lezinye inhlangothi zemphakathini emthethwandaba ukuzethesa umlando wokwehluleka ukulandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezijonge ukuthuthukisa abesifazane elizweni. Bewuhaya ingoma eziphezulu kokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lezinye inhlangothi zonke zomphakathi emhlanganweni owenzelwe ehoteleni ye-Harare International Conference Center, HICC, okwethulwa lumkhankaso kuyinyanga yokunanza imisebenzi yentuthuko yabesifazane ekambimbitho. Obe ngumhlonitshwa kiwo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Francis Mudenda uthi uqakathekile ukuba abesifazane baphakame balwele amalungelo abo agoqela ukuphatheka kwezombusazwe.
Lapha ngithi ukuthi omama kumele baphakame babe sentendeni yombuso ekukhokheleni ephalament, ekukhokheleni kumahlandlo wonke aqondane lokubuswa kwelizwe. Yikho esikutshoyo lapha. Yikho-ke sicela ukuthi omama basebenze labobaba ukuze bathuthukise impilo yabo ekukhokheleni njengobomama.
Uxwayisa abesifazane uMdenda ukuba mabangalalisi inkophe base uhulumende emthethwandaba ukuba achaze ukuthi kungani engazinikelanga ukulandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso zokuthi bathuthukiswe kizo zonke inhlangothi zempilo.
Iye kusemthethweni lokho, umthetho omkhulu owe-constitution usection 167 subsection 2 uyatsho ukuthi nxa iparlamente, nxa upresident le-cabinet yake ingalandeli izixwayiso ezomthetho omkhulu welizwe, kumele bangeniswe emthethwandaba omkhulu, i-constitutional court, ukuze batho ukuthi kungani bengazange belandele ingxenye yomthetho omkhulu welizwe.
Umphathintambo obona ngezabesifazane labasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uchasisa ukuba kungani uqakathekile umkhosi walamhla lapho okuphawulwe umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuphatheka labo kwezombusazwe.
Ilotshi le ithi ukuthi omama buyanini singene kupolitics. Abaningi omama bayesaba bathi politics is a dirty game. It is not. Politics yindawo lapha elixoxa khona izinto ezihlupha isizwe. Libe selibona ukuthi lingancedisa njani abantu. So ilontshi le iqakathekile, ibiza omama bonke ukuthi babuye bazejoyina i-decision making. Kungaba sechurchi, kungaba sezikolo, ayikhona ukuyekela umntana wakho esiye esikolo uthi kulabanye abantu abazakhangela i-welfare yakhe. Kungaba ku-council, yonke indawo umama hamba uyokuba ngomunye walabo abaletha izinqumo zokuthi indawo leyo ihanjiswe njani.
Umsekeli kamabhalane wedale lephalamende unkosazana Helen Dingane ulandisa ngokufuqe abohlangothi lwabesifazane edale lephalamende ukuthi basungule lomkhankaso.
Omama ikakhulu i-Women's Parliamentary Caucus bakubona sokudingakala ukuthi njengoba sesizabuya kuma-elections this year bebona ukuthi abasoze benelise ukufika ku-50-50 representation ukuthi balingane labesilisa. Basebebona kungcono ukuthi beqalise ukuthi bekampeyinele ukuthi kube le 50-50. Yikho babhala i-manifesto le ukuthi omama bayisebenzise to advocate ukuthi omama balingane labobaba kuma-elections abuyayo, konke awe-parliament lawe-local government.
Uqhubekethi esinye sezizathu zokusungula lomkhankaso yikuba bananzelele ukuthi abesifazane kabaphatheki ngokwaneleyo kwezombusazwe.
Bafuqe ngokubona ukuthi ngokuhamba kweminyaka omama bebengenelisi ukuthi bebebaningi noma bona bebaningi njengama-voters, ngoba njengoba lizwile ukuthi noma ekurejisteni yithi esirejiste kakhulu, kodwa noma sirejistile kodwa nxa sesivotela abanye khanya singavotelani sodwa njengabomama. Ngakho basebebona kudingakala ukuthi asihambe nini, siphume nini siyekhankasa ngaphandle ukuthi asivote asivotelane nini njengabomama njalo lokuthi omama bami njengamakhandidate.
Unkosikazi Buhle Benkosi Moyo Chabangu ngomunye wabaphatheke kumisebenzi yokulwela amalungelo abesifazane owujabuleleyo lomkhankaso.
Ngizwani lokuthaba kakhulu ngoba ngibona ngani kulama campaigns amaningi abesenziwa ngabomama indawo ezihlukeneyo ngokuya kwesikhathi. Uzathola ukuthi even ukhetho oludlulileyo abakulokhu bezinzima manje besebenza besini kodwa azange sihlangane sonke ukuthi sithi yenze senze ilontshi enje. So lokhu kuyatshengisa ukuthi njengamama sesisebenze sonke sifuna ukuthi hhayi lanxa sisebenza kwindawo ezihlukeneyo kodwa i-50-50 le eqakathekile. So ngibona ngani kuhle ukuthi labo mama abavela abephalamende abavela ku-civil society labazimele bodwa ngibona ngani lokhu kuqakathekile kakhulu. So hhayi ngiyathabathili mina njengomama olwela amalungelo abomama.
Uvumelana le nkulumo kaMdenda kusixwayiso sokuba bayenelisa uyakhalaza emthethwandaba phezu kokungalandelwa kweziqondiso ezimunyethwe isisekelo sombuso ezabekwa ngenjongo yokufuna ukuthuthukisa abesifazane.
So siyathaba ngoba ubekhanya ukuthi hhayi lanxa singase sifuna ukwenza le court challenge kuzancedisa omama. So siyathaba njalo sibona ngani kuqakathekile kakhulu ukuthi vele uhulumende abekwazi ukuthi hhayi omama asikuthi amalungelo kasikwazi siyawazi. Ngibona ngani esilokhu esizama ngani siyakhuluma kuhle nje ukuthi sikhulumelane kodwa ngani kakuphumeleli. So mina singasibona sesihambe ngaphi ecourt ngoba i-court phela yidale lomthetho kulapho kukhulunywa khona ukuthi hhayi umthetho uthi sebezabona ukuthi benzeni. So hhayi siyathaba sifuna ukuthi lokhu kuvele ku-speaker wephalamende ngoba esikhathi kuyakhuluma bota zabomama laziwe kungani ukuthi abayakululaza. So siyathaba sinenyathaba kakhulu ukuthi kuvele ku-speaker wephalamende umuntu ongubaba njalo ongumuntu wezomthetho kusho ukuthi vele yabona ukuthi khonapho koko lokhu kuthathwa lokhu kuqakatheke kakhulu ukuthi kuvele kuye.
Omele abakhubazekileyo edale lephalamende usenator Anashiri uthi lumkhankaso kakumelanga uthiye ngaphandle abesifazane lamantombazane akhubazekileyo.
Lapha sithi abakhubazekileyo bomama labo ngabafazi labo labomama labo kabanikwe isikhundla ku-50-50. Abakhubazekileyo lapha eZimbabwe yi-15% yabantu bonke beZimbabwe. So sina sithi ku-50% leyo kakube i-15% kaibe reserved for abamama abakhubazekileyo ukuthi sonke sihambe ndawonye sonke siphumelele ngelizwe leZimbabwe. So bomama abakhubazekileyo labo sifuna ukuthi babe phakathi kwe-50-50.
Abesifazane laba abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathembise ukusebenzelana ukuthuthukisa imikhankaso enje esithe yaphawulwa egoqela owe-Women's Manifesto, Women's Election, The Pledge kanye lowe-50-50 Advocacy Campaign. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngiMavis Gama.
Your sister, your brother.